Abalimi begwayi sebekhuthaze ibhanga elikhulu lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe ukuthi libe le mali eneleyo lapho kuvulwa imisika yegwayi ngeviki ezayo ukwenzela ukuthi umsebenzi wabo uqhubeke kuhle. Umlimi wegwayi uNkosazana Nomhle Mliswa usichasisela ngokuqakatheka kokuxhaswa kwabalimi ngemali.
Itobacco yafuna ukuthi uyenze okuningi, umele ubhadale abasebenzi, umele ubone ukuthi ama-inputs akhona. Uzakhwanisa yini ukuthenga amanye ama-implements when you are farming? Yafuna ukubona ukuthi lawe are you getting something at the end of it. Ngiyabona ukuthi i-RBZ sometimes bachiya abalimi kodwa hayi, siyacela ukuthi basibone lathi abalimi babone ukuthi itobacco ilo msebenzi omningi. It involves a lot of work.
La ngamazwi agcizelelwe ingcwethi kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo.
Igwayi libaluleke kakhulu, qakatheke kakhulu ngoba kuzilimo zonke akulantelethi imali yangaphesheya yedlula igwayi. Ngakho-ke uhulumende kufanele azame ngamandla wonke ukuthi abalimi begwayi sibaphathe njengeqanda ngoba yibo abayenza ukuthi senelise ukuthola into ezifana labo fuel labo electricity esizithenga kwamanye amazwe. Ngakho-ke ngibona ukuthi bazazama ngamandla wonke ukuthi imali ibe khona ngoba ma bengasenzanga njalo, umzekelo omuhle luthinda ukuthi kwaba nesikhathi lapho abantu ade bengasalimi uthinda khona i-cotton ngoba indlela ibimakethwa ngayo, indlela abantu ababebhadalwa ngayo ibingasahambi. So-ke ngiyathemba ukuthi uhulumende uza make sure ukuthi yonke into ikhona.
UNkosazana Mliswa uthi uthemba uhulumende kamongameli Mnangagwa uzaletha inguquko ukwenzela ukuthi igwayi lilethele ilizwe inzuzo njengeminyakeni edluleyo.
Kumbe this year sizabona okunye le-new dispensation day, you know, kumbe kuzayenza ngcono, imali izayengezelwa, naye kuzatshintsha okuningi, kuzaletha imali elizweni.
UMnumzana Nkomo uyagcizelela.
Izingenza kwe-land reform, amanani esiwatholayo nje esiwathengisayo abuyele lapha evele khona. Ngakho-ke igwayi kuloke kuyinsika ye-agriculture yethu eZimbabwe. Kodwa akufanelanga sikhohlwe ukuthi umhlaba wonke jikelele kulalokho esithi anti-smoking lobby, abantu abazama ukumisa ukuthi abantu bangabhemi. Ngakho-ke igwayi lizafika isikhathi lapho elingasasetshenziswa kakhulu. Okwakathesi nje sisile nge-China ngoba i-China iloku i-eda abantu abalibhema igwayi ngobuningi babo. So i-demand yegwayi isesenengi ngendaba ye-China.
Uhulumende usanda ukuthi ibhanga le-RBZ liza kupha abalimi imali efika izigidi eziyisikhombisa zamadola i-$70 million, isuka kuzigidi ezingamachumi phose amathathu zamadola i-$28 million ngomnyaka odluleyo.